indaba yabodokotela ikabili. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba behamba ngendaba ye-collective job action esikuthi nge-strike. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba bengabantu abathi kabasela mandla okuya emsebenzini okuthiwa they are now incapacitated. Sathi uzafika akhangele ukuthi indaba le ifike ngendlela eqondileyo yini. Nxa kuyi-collective job action ibuya ngendaba yokuthi kumele kube le-show cause order, and i-show cause order ilezinto okumele ibe lazo itshengise ukuthi i-collective job action. Nxa kuyukuthi izisebenzi kaziyanga emsebenzini zisehlulwa yokuthi kazisela mali yokuthi zigade ziya emsebenzini, so kuyi-issue ye-fairness eku-constitution yeZimbabwe. Angiboni ukuthi lokho kungena ehofisini kajaji kumbe ekujaji kuyindaba ye-show cause order. So kumele kungena amaphepha amanye achiyene le-show cause order okuzaba kuyi-issue ye-unfair labor practice. Abazabe sebekhuluma ngokuthi sisebenzile kodwa umkhatha sikholisa khona kuncane kakhulu, akwanelisi ukuthi siye emsebenzini. Yikho sokuzakhangelwa ngujaji i-issue ye-fairness, ngoba i-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi nxa abantu besebenzelana bekholisana imali kumele kube lokuthi lokho lokuthiwa ngesilungu yikuba fair.
Libona uhulumende ezithola na ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi aqhubekela phambili ngalokhu afuna kwenziwe kubodokotela?
Kunzima ngoba esikuzwayo emaphephandabeni ukuthi iholo labodokotela vele liphansi kakhulu. Nxa esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzaba sebunzimeni ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela ke banika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini, ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume kunkulumo ade belazo ezeholo. Uhulumende aye phambili lalaba sebesele aye kwenza isivumelwano. Bekumele uhulumende abone ukuthi nalaba sebephumile kuthi ukuthi kule nto abangayifuniyo. Inkulumo zonke ezeholo kungavele kuphume abanye liyama, kukhulunywe labo, labo baze bavume ukuthi hayi sesiphendula indaba yethu le sizathusa nathi ukuthi ilungiswe. So bengakutsho mina ukuthi uhulumende kumele abuyele ayikhuluma lezisebenzi zakhe ngendaba le. Angiboni emthethwandaba uhulumende ephumelela nxa kuyikuthi yilo elikholwa ngamadokotela. Itanka yemota epetroli sithi thina imota kwile sithathe ukudlula sithi le ithatha 100 liters ezepetro. Khathesi itanka yepetro umuntu izikhathi eziningi ufuna amatanka amabili ukuthi aphutshise inyanga nxa engahambi indawo eziningi. Kutsho ukuthi udokotela ufuna ipetro lekubo-3200 imali angayiholiyo. So khonokho konke ukuthi imali ekholwa kudokotela iphansi kakhulu. Uza kutsho ukuthi vele le ndlela yokuthi ilokho kuthiwa i-capacity yokubuya emsebenzini kanye layo.